So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesihlanu mhla ka 27 Mbimbitho 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke.
Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose ingxenye yesigidi i-$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sofathiswa kuphela abantu abangu-165 and bathestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asinike sithi khona khona siyazivikele kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu.
Abongi bezibhedlela zikahulumende koBulawayo bathi kababuyeli emsebenzini nxa umqhatshi engabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday namhlanje sileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ele Melika selithembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisana lokusabalala lokuthelelwana kwegciwane le-COVID-19 lincedisana lenhlanganiso ezigqokelela eye-World Health Organization lezinye. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wohlangothi lukahulumende weMelika oluphathisa amazwe omhlaba eZimbabwe ole-USAID unkosikazi Stephen Funk uthi elemelika lizimisele ukuphathisa amazwe afana leZimbabwe athole uncedo ngesikhathi leligciwane lesidla ubhedu emhlabeni jikelele. Kunje eZimbabwe leligciwane le-coronavirus selithethe umphefumulo womuntu oyedwa umnumzana Zororo Makamba kulabantu abahlanu asebefunyenwe belalo. Ingcitshi ecubelana yezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uncomele emelika ngalolu sizo.
Sibonge ukuphathiswa esikuthola uhulumende wase-America nasebantwini base-America egatsheni lwezempilakahle. Kuyasiphathisa njengelizwe laseZimbabwe kakhulu nxa sikhangelele ukubana uhulumende weZimbabwe kafaki imali engayenza ukubana impilakahle yabantu beZimbabwe ivikeleke. Siyananzelela ukubana aluba uhulumende weZimbabwe uyayenza ngokufananayo encedise efake imali ehambelanayo ngoba kuyasidanisa ukubana sinanzelele ukubana uhulumende weZimbabwe uthatha imali ethengela iziphathamandla zikahulumende abaphathi ntambo lama-ministers izimota ezidurayo ezibhedlela zethu zingela ama-ventilator. Aluba labo bayenza imizamo enjalo ukwenza ukubana ugatsha lwezempilakahle luthole ukubana luqhashwe kuhle ngoba labo sinanzelela ukubana umkhuhlane wecorona wonke umuntu usengozini yokubana ewubani.
Okusekelwe ngumnumzana Davis Chuma isakhamuzi seHarare othi uhulumende weZimbabwe kumele athembeke ekusebenziseni lolu ncedo.
Ngokusinceda ngalezo nkulungwane zemali lezi ukuze lathi sikwanise ukuzivikela u-COVID-19 le eZimbabwe. Sithi bangadinwa lakusasa bebelokhu beyenza njalo kungabe yiwuphi lawuphi bekwanisa ukuthi besincede labo. I-government yethu layo siyacela ukuthi isebenzise kuhle izimali lezi kungabi lobugelekebhe emalini enje ngoba lapha yimali encede ukuthi abantu bekwanisa ukuthola usizo. So sicela ukuthi into zabo-corruption lokutyonja imali zingabi khona kule imali.
Esininza lesakamuzi seHarare umnumzana Zolitini Moyo laye uthi uhulumende kumele aqondise lolu ncedo emsebenzini ohlelele lokhu.
Mina mbona kuyinto enhle ma imali ingafika ebantwini abadubeka okuluzulu lweZimbabwe kodwa ngendlela esikwaziyo sonke ukuthi okweZimbabwe kugcinela kulaba abangcono. So sibe sicela ukuthi imali yona lezi yabonge iMelika ngalokhu esenzele khona. Sicela abayiphiweyo abakwanisa ukuthi distribute ngendlela elungileyo ekwazi ukuthi wonke uZulu ethole uncedo yiyo.
Loba nje inani lasebehlole bafunyana belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe lisesephansi, abantu abaningi elizweni sebehlalela evalweni ngenxa yesimo esezibhedlela zelizwe zona ezingalungelanga ukuphathisa abayabe befunyene belegciwane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo eyeZimbabwe Nurses Association athi akabuyeli emsebenzini nxa uhulumende engasabanikezanga izembatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu bakobulawayo sebesengozini yokungatholi usizo lokwelatshwa ngoba abongi bekhalele umsebenzi ngenxa yokuswela impahla zokuzivikela nxa besamukela izigulane, ikakhulu lapho behlola abayabe benakekelwa ukuba sebelegciwane le-COVID-19. Umnumzana Ivindosi Ziba unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association uchasisa ngenyathela labo lelo.
Thina into esikhalelayo lapha yinto eyi-1, ukuzivikela kumbeni ukuvikelwa ngesikhathi soneso izabe incedisa khona umuntu ogulayo kumbeni umuntu okuthi khona sisesibhedlela kungafika anytime umuntu abe le-corona ekwazi ukuthule corona kumbeni kwesinye isikhathi engakwazi ukuthule corona. Then sesikhuluma ngokuzivikela kokuthi khona ma kuyikuthi kumbeni okungakhangelelwanga sokwenzakele lami sengibanjiwe le-corona yakhona kuyini okuzayenzakala emulini yami. Imuli yami ma kuyikuthi lami sendlulile kule protection yini in terms of imali ezasala igcina abantwana bami, ezasala igcina imuli yami kumbeni laba abantu esingathi ngama-dependence kimi.
Usiziba wengeze ethi bakhala njalo ngokuthi imitshina yokuhlola abantu ibe khona lakobulawayo ukuze kube lula ukusebenza.
Siyakhala futhi sikhala ngama-testing kits ukuthi ama-testing kits abe available eZimbabwe la ungakhangela sokwathestwa kuphela abantu abangu-165 and batestelwe endaweni eyi-1 nje kuphela eHarare kuphela. Asingeke sithi khona siyazivikela kumbeni sithi khona sivikele kumbeni sithi khona siyavikela abantu, akwenzi into yokuthi i-COVID leyi ivikele kithi thina izisebenzi kakhulu ngoba thina singagula vele akula muntu ozasala encedisa ilizwe. Ma kuyikuthi amadola nalawa abawa-introduceyo babucabanga ukuthi kuzasebenza ngcono bezasinika thina izisebenzi lathi siyabe silifuna ngoba siyabe sikwazi ukuthi ma kuyikuthi nizanika i-risk allowance yethu e-US dollar siyabe ngikwazi ukuthi imali yami yakhona le izagcina yona lowo muntu omele imgcine khona noma after 5 years iyabe loku iyimali.
Unkosikazi Lillian Dube isakhamuzi sakobulawayo ogulelwayo uthi umumo okhona unzima kodwa bayakuzwisisa ukuthiwo ngabongi.
Ngilomuntu ogulayo, ngiyagulelwa esibhedlela ngapho manje bathi akufunakala umuntu oyi-1 namanesi lawo nanka futhi amanye akhona astrikile. Ayisimo bakithi hayi angazi ukuthi kufuna mthandazo bani. Cela nje kuJehova ukuthi angenele kulesi simo esibiso sona.
Umnumzana John Nxumalo ogulelwa isihlobo esisesibhedlela sempilo uthi baqinisile abongi nxa besithi impilo zabo zisengozini.
Lama senior nurse strikile ngenxa yokuthi kabalazwe impahla ezifanele zomsebenzi ukubana basebenze bevikeleke njalo labo emkhuhlaneni wona lo esikhangelane lawo. Siyabe sifaka impilo zamanensi kudanger nxa besebenza bengelakho okwaneleyo ukubavikela. So besicela kuministri ukubana badingelwe masinyane lezo zinto abazifunayo ukuze impilo yabo lemuli zabo bengabi egrisi ukuze lezigulane zethu futhi ezisesibhedlela zikhangelwe ngobuciko obukhangeleleyo ukuthi basile masinyane.
Kwezinye indaba uZulu kobulawayo lokhe ematasatasa ngokuthenga impuphu kanye lokudla esesabela ukuthi kuzavalwa ilizwe njalo lentengo ikhwezwe. Lokhu bakwenza benganakile ukuthi balakho ukuthelelana leli gciwane befolele ukuthenga lokhu kudla ngoba bayabe begudlana njalo beminyezelene. Unkosikazi Sandisiwe Bebe obelindele ukuthenga impuphu uthi loba besazi ngale ingozi kumele badinge ukudla ngoba bengagcina bebulawa yindlala bezivalele ezindlini.
Intengo yokudla lokhe iqansa isiyaphambili ngoba sisakwazi ukuthi iqansa ukuthi sonke sikhandele ukuthi nxa uzaba le lockdown khathesa ama-prices ivele aphezulu kakhulu kodwa si-forced ukuthi sithenge ngoba sesaba ukuthi khona ingxenye kuzathiwa kuvalwe. indaba ye US dollar naleyo. Njalo ukuphenduka kwe US dollar lokho asikwazi ukuthi so far kuzasebenza njani noma kuzasiza njani. Kodwa namhlanje ko Green Saturday besithi khona i100 US i4500 bond of which rate yabo iphezulu kuleyabo siphathelene. So asikwazi ukuthi lapha kumele uhambe njani, so ngathi ngawuhulumende uyakhuluma kabanzi sibe lolwazi.
Umnumzana Mike Ndiweni wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association uthi izitolo zivulile njalo ziyazama ukuvikela ukumemetheka umkhuhlane ngokwenza abantu bahlikihle izandla ngemithi yama-sanitizer.
Izitolo eziningi zivulile ngengabhodizolwana namhlanje ke izitolo ezinkulu zivulile, kodwa bakwenzayo ukuthi nxa ungena emnyango bakufafaza ama-sanitizer la ukuthi uhlikihle izandla ubusungena phakathi. Kodwa ke kunye ukuthi abantu kuminyene ezitolo abantu bazama ukuthi ufolele impuphu ezitolo eziningi phandle lapha babe besunduzana abantu kabalayo ukuthi ayi-social ukuthiwa yi-keeping imeter apart ekhulunywa ngabo health organization. Njalo futhi ngabe uhulumende uyazama nje ukuthi abise imizamo yokuthi anike abantu ozimadlana okuncane okungama-transfers ukwenza ukuthi baphile ngenkathi sobunzima lezi njengokuthi abahlale ngekhaya bengasebenzi. Uhulumende kazama ukuncedisa abantu njalo futhi abantu bafundiswe ngokuziya phambili.
Abongi bajike phansi amakhuba besithi ngeke bafake impilo zabo engozini ngokusebenza bengela zembatho eziqondileyo lapho besamukela izigulane ukuze labo bavikeleke ekuthelelweni leli gcikwane le-COVID-19. Abanye abezitolo ezinkulu balokhe bevulile kodwa abasavali ngesikhathi esijwayelekileyo ezintutshwane kakhulu ezama-China sezivalile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izibopho zikahulumende zokuthi abantu bengabuthani bedlule amashumi amahlanu ngasikhathi sinye ukwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokubangele ukubana inhlanganiso eziphathisa uzulu ngokudla zime ukwenza umsebenzi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kulendlala embi elizweni, ikakhulu emaphandleni. I-Studio 7 yehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalezi nhlanganiso, kodwa izakhamizi zithi zitshelwe ukuba zisadinga indlela zokwabela abantu ukudla zingazifakanga engozini yokuthelelwa kumbe kumemethekisa leli gciwane. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesakhamuzi esemathebeleland South, uNkosazana Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni semathebeleland South ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, kuliqiniso sibili ngoba njengoba lomkhuhlane siwazi sonke ukuthi khona sibuyile and uyazisa njengomkhuhlane onzima kakhulu especially ngendlela yokuthi uthathelwana ngomoya lokuthi nxa ungabambulutho la omunye laye lubambe. So zonke inhlelo eziya ezilokubuthanisa abantu ndawonye kumbe ezilokuthi abantu abanganengi ngesikhathi sinendaweni eyodwa zimisiwe. So nalo uhlelo lokudla kumisiwe ngalesi sikhathi.
Manje abantu baphila njani njengoba wona umnyaka obuvele uzomile kangaka?
Zima baba, yikho kuloko kukhulunywa ngabantu ukuthi kungaze kukhulunywe ngokuthi kule lockdown. Indlela abantu abaphila ngayo eZimbabwe ngeyokuthi omunye nomunye umuntu uyaziphandela njalo uphanda okwasuku ngosuku. So nxa sokumisiwe ukuhlangana kwabantu sokunjana lokumisa imisebenzi, kumiswa kanye lokuphiwa kwabantu ukudla kutsho nje ukuthi khona impilo isiza kuba nzima ngamandla emuntwini wonke weZimbabwe. Uyakhulu kulo kade engela plani yokwenza anything empilweni yakhe ophila ngakhona okukuncedisa labona ababaya besebenza ukuthi nxa bengasebenza bencediswe ngokudla. So kuyinto enzima kakhulu singazi ukuthi bazaphila njani suka kakhesi kusiya phambili.
Ubona abantu emaphandleni bathatha njani udaba lona lolu olwe-coronavirus? Bayageza na izandla zabo njalo bengasondelelani eduzane?
Emaphandleni kaba kunyela amanye nje amadolobha labantu emaphandleni abantu abasuka emaphandleni umkhuhlane lo kungani kawakafiki ngendlela yangikhona ngoba nxa kusakhulunywa engingathi khona ngesikhiwa i-awareness yakhona kayizange ibe ngendlela eyiyo ngoba into eyaziwa ngabantu yona le yama-social media labakuzwa ngekhungahunga kodwa khona nje ngendlela yakho ukuthi uhulumende bekumele ekhiphe inhlelo ezihlelekileyo ukuthi khona kwaziswa abantu so abantu emaphandleni baziphilela impilo yabo njengasuku zonke izinyo emathawini bengayangena edolobheni legwanda namhlanje impilo ngiphila njengasuku zonke amatamatisi ayathengiswa akulazinto zokugeza izandla emigwaqweni yonke nje into so nxa kuyukuthi sifuna umkhuhlane lo ngabe uyingena emaphandleni lezinye indawo lase ngibona khona uzathanyela ngoba abantu abanalwazi nje ngaphandle kwalokho abasethi abakuzwa ngama-rumors
unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo webandla le-MDC ubekhuluma lo Chris Gandhi we-Studio 7 ekhonale eMathebeleland South.
Ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane lilo Mike Wove, inani lasebefunyenywe belegciwane le-coronavirus kwele Melika seligqonge ukwedlula ele-China lapho leli gciwane elaqalela khona. Okwamanje abasebefunyenywe belaleli gciwane sebezile inkulungwane ezedlula amachumi ayisichiyagalombili lanhlanu, 85,000. Uhulumende wele South Africa namhlanje ubike ngemfa yabantu ababili abathethwe ligciwane le-coronavirus. Inani lasebefunyenywe belalo sebefika inkulungwane eyodwa, 1,000. Ngesikhathi lelo lizwe seliqale uhlelo lwayo lokuvala okwamaviki amathathu namhlanje. Umculi osakhulayo wakwele Cameroon womdumo we-Afropop uTsipho Ntshaka utshayele ihlombe umculi womdumo we-African Jazz uMoyi uManu Dibango obhubhele kwele France liviki ngemva kokufunyanywa elegciwane le-coronavirus. Sizigqiba ke ezivela kwamanye amazwe lilami uMike Wove.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Live Talk lamhlanje uhlelo siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule isihloko ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo macweni. Ele Botswana selibike ukuthi lalo lizalandela inyathela elithethwe yini le-South Africa lokuthi abantu bahlale ezindlini okwamaviki athize kuyindlela yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Intethelo lezindaba ye-Studio 7 noMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kwele Botswana.
Inyathela leBotswana elizayo lokuthi abantu behlale ezindlini okwamalanga athile livala omunye umthombo uzalwane zeZimbabwe ekade zithenga impahla kumbe zithola imali evela kusihlobo kulelo lizwe. Ele South Africa elinye ilizwe abeZimbabwe abathembele kakhulu kilo silazise ukubane lizaqhuba uhlelo lokuvalela abantu ezindlini okwamaviki amathathu oluqala kusasa ngolwesihlanu ekuseni. Umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana kumbiko awuqhuphe kwikhasi lakhe le-Twitter uxwayise uZulu ukuthi azilungiselele ukuhlala ezindlini okwesikhatshana. Leli linyathela lokulwisana lo mkhuhlane osumemetheke kwamagama omhlaba wonke jikelele we-coronavirus kodwa kungela osekwabanjwa elawo kwele Botswana. Omunye oweZimbabwe ohlala eHaborone umnumzana Mthabisi Dube uthi kuzaba nzima ukuthi baphathise imuli ekhaya ngesikhathi bevalelwe ezindlini.
Hayi, lesi yisikhathi esinzima kusho kuzaba lukhuni kakhulu kuzihlobo zethu ekhaya ngoba iningi lithembele ukuthi sithumele imali kanye lokudla kodwa khathesi akula mabhasi ahambayo njalo indawo eziningi ziyabe zivaliwe into yonke imile nje so kuzaba nzima kithi lakubo abasekhaya.
Ele Botswana beselivele labika ukuvala ingcele yalo kuyona leviki kulendela uqonga kwenani labantu abale coronavirus eSouth Africa kanye lokubhubha koyedwa eZimbabwe. Ukuvalwa ngendawo eziningi eBotswana kungabona abanye belahlekelwa imisebenzi ngesikhathi isimo somnotho sihluzuka amandla ngenxa yokumemetheka kwe-coronavirus. Umnumzana Albert Nkomo osebenza eHaborone uthi balakho ukusithola bengasela msebenzi ngenxa yokuthi amankampani amaningi ayabe engenzi imali ngesikhathi kuvaliwe.
Tsheliwe emsebenzini ukuthi kungenzakala ukuthi abanye balahlekelwe imisebenzi ngenxa ye-outbreak ye-coronavirus. It's a tough period njalo lathi silungiselela i-lockdown njengoba umongameli uMasisi esitsho akula okungenziwa.
Kuleningi labeZimbabwe elisebenza engatsheni ezitsheniyo kwele Botswana kodwa umnotho wakuleli lizwe usuqala ukuzwa isisindo esifakwa kumemetheka komkhuhlane we-coronavirus umhlaba wonke. Umnotho weBotswana ugxile kakhulu ekumbeni lokuthengisa amatshe aligugu ama-diamond kodwa ngenxa yokuthi umkambo wamatshe la usemazweni angaphetsheya kolwandle kunzima ukuthi abantu bethenge. Unkosikazi Emily Moyolai ohlala eHabron uthi lesi isikhathi esetha ukudangala ngoba bengazi ukuthi umkhuhlane wecoronavirus uzaphela nini.
Ye, lokho kwecoronavirus siyakubona sibili. Sokusithanyele sibili okuzwayo. Bangaze bathi sihlale ezindlini singaphumi. Okunzima ukuthi asikwazi ukuthi lokho okwecoronavirus kuyaphetha ngani njalo kuphela nini.
Impilo izaqhubeka isibanzima kunenge eBotswana ngemva kokuba inkokheli ibike ukuthi indawo eziningi zizavalwa. Ngosenjalo abezimabhakade bevakatshele kule Botswana bavunyelwe ukuthi baphume noma nje imincele ivulelwe uhamba kwempahla kuphela. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yeSport and Recreation Commission ithi kumele babotshwe bonke abazotholakala bephatheka kwezemidlalo ngesikhathi abantu bengavunyelwa ukubuthana. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umbiko okhutshwe umqondisi wenhlanganiso yeSport and Recreation Commission uPrince Mpazwiriho obuqondiswa kwinkokheli zalinhlanganiso ezisebenzela ezabelweni ezijiyeneyo zakwele Zimbabwe ukuthi abazatholakala bephatheke kwezemidlalo kumele bemangalelwe emapholiseni. Umongameli welizwe leZimbabwe uEmmerson Mnangagwa ekuqaleni kweviki ulaye ukuba kusavunyelwa ukuba abantu bebuthane bedlule amashumi amahlanu kuyingxenye yemizamo yokunqabela ukumemetheka kwegciwane lecorona, njalo labo abazephulala umthetho bazabotshwa. Ngemva kwalombiko kamongameli abezemidlalo etshiyeneyo bathethe isinqumo esokumisa inhlelo zonke zokuzilolonga lokudlala loba nje kube khona abakade belokhu besithi bazaqhubekela phambili ngenhlelo zabo, abafana labenhlanganiso yeNational Athletics Association of Zimbabwe, INAS. Abe-NAS bebehlele ukuba lezifundo ezifundiswa ngabantu abavela kwamanye amazwe ngenyanga kamabasa kanye nenyanga kaNcwabakazi. Intatheli zindaba yezemidlalo uNation Kokoyarira uthi umbiko okhutshwe yinhlanganiso ye-SRC uzaphathisa kakhulu ekuvikeleni abadlali.
Kimi ngibona kuyinto enhle ngenxa yokuthi lokhu kuzayenza ukuthi abantu bengabi lembuthano, njalo kuzayenza ukuthi abadlali abo bevikeleke, njalo kuzayenza ukuthi mhlawumbe bethele isikhathi bebe lemoli zabo. Okunye ngibona ngani kwenzakala kuzayenza ukuthi bona abalungotha ngama role models kuyayenza ukuthi abanye labo beyenelise ukuthi bekope kubo ukuthi hayi yisikhathi sokuthi abantu bezivikele behlale endaweni engabanichumile engabantu abaningi, kwenzela ukuthi ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus kungayi phambili.
Uhulumende welizwe leZimbabwe udlulisele phambili ukuqhutshwa kweZimbabwe International Trade Fair kanye nomkhosi wokuthakazelela ukuthola kwelizwe uzibuse. Zombili lezi zehlakalo bekumele ziqhutshelwe edolobheni lakoBulawayo. Imibiko ekhutshwe ngabogatsha olubona ngezempilakahle kweZimbabwe uthi sekulabantu abahlanu asebetholakale belegciwane lecorona, okuyilo elidala umkhuhlane weCOVID-19. Loba abezemidlalo bemise imihlelo zabo ukuthana kwabantu ukuqhubekela phambili kusiba khona kweZimbabwe uZulu efolele impuphu kanye lamabhasi. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nguJoseph Njanji.
Was a Friday, kuliviki leqembu elicula umdumo kamasikandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle, lona elidabuka kelubhani. Asizweni-ke u-Israel Chisesifanda we-Studio 7 exoxa lo Willard Moyo omele leli qembu.
Umdumo kamasikandi udume kakhulu eMzantsi Afrika, kodwa kulezi nsuku sokungenela ekhaya eZimbabwe lapho usuqumbaqumba abaningi. Abafana basekhaya abaningi bahle baqala labo ukucula. Amablesa amahle lawo aza ngobunono obukhulu. Livela ngabe leli gama Moyo?
Yile nsizwa ekhululeke kakhulu ngokwelula isandla emuntwini osuke elidinga usizo. Ekhaya kuselupani esigodini saseManasa, ngifunde khona eManasa Primary School and then isecondary ngafunda eMabhiko High School iform 1 yami up to form 4. Then ngasuka ekhaya ngeza la eGoli, ngafika la eGoli ngafikela kobhuti ababe uthanda umculo womasikandi, kwase kuba yikuthi nami ngiyawuthanda ngoba ungumculo owakhayo, ungumculo obuyisela ubuntu bethu singabantu abansundu.
UWillard wazakala ngokuthi ngublesa lodumo ngenxa yesandla sakhe sokusiza abaswelayo.
bengama blesa amahle banamadlalati amabili achisayo
ba isihloko sale yakuqala eyaphuma ngo 2018 sithi ngoma yami ngiyakuthuma. Eka 2019 sithi banamanga isapoti siyayithola kakhulu kubantu bayakhombisa ukuyithokozela umculo wethu okwangenza ngacula ikuthanda abantu nokufisa ukudlulisa umyalezo kubantu ngezimo abaphila kuzo akukhethelekile hlobonuni lwesimo obhekane naso kodwa inhloso yomculo wamablesa amahle kududuza abantu nokwakha isizwe.
Moyo usebenzele abantu abaningi ukuthi leli qembu lamablesa amahle libunje njalo libe lodumo olungaka.
Kulabo bhuti abafana noNkululeko Mathe bese kuba nabafowethu engisebenzisana nabo abakulomkhakha engikuwo wezomculo okubalwa uShesha Fike, umfana kaJobe, iNjebomvu, uMaswazi nalezi insizwa zami engidonsa nazo eqenjini lamablesa amahle uMongameli noDioni kunye noLango.
Ungakaphuthumi abantu bafuna ukuxhumana lawe phela bakulale ngalesi sikhathi bangalithola ngaphi iblesa lodumo?
Uvele uthi blesa lodumo dewa kulapho uzothola khona ipage ozokwazi ukuxhumana khona nathi. Ubuye uthi Jesu omnyama waseManasa noma ubuye uthi ezenhliziyo emhlophe ngokwezenzo uspese uthi amablesa amahle. Siyatholakala futhi naku WhatsApp kulezi nombolo 0027 6326633317 lapho siyatholakala khona. Izwi engifisa ukulishiya kubalaleli ngicela ukuthi basixhase konke esisuke sikwenza ngoba asiyilutho ngaphandle koxhaso lwabo.
Umculo ohlakazayo ebesilibusisa ngawo namhlanje owamablesa amahle bona bemelwe nguBlesa Lodumo uWillard Moyo phela uthelokoza woza Friday kube nempela sonto ebusihlekileyo igama lami ngu-Ezra Jesus ba.
Uhlelo lethu lalamhlanje wothe sikhangele ebesihamba phambili ele Melika selithengise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngoncedo lwamadola phose ingxenye yesigidi US$470,000 yokulwisa nalo kusabalala ukuthekelwana kwegciwane le-COVID-19. Abongi bezibhedlela zikahulumende koBulawayo bathi ababuyele emsebenzini nxa umqhatshi engabanikezanga izimbatho zokuzivikela ekuthelelweni igciwane le-COVID-19. Kuwoza Friday kuliviki besileqembu elicula umdumo kamasigandi elizibiza ngokuthi amablesa amahle. Siligqiba-ke lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olivalelisayo uPrestidis Jeremiah. Uhlelo luyalandela olo Life Talk lapho ngokukhuluma khona ngecoronavirus.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.